VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 Mpimbito 2022, Praxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngenxa yokudiscuss ama elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabile rally khathesi sebe siyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni ebhinganoni.
Amapholisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by elections.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinazelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka. And emavikini ona lawo njalo siyananzelela ukuthi ikhona bade kusenziwa khona ama-political rallies. Sibe sasisithi ayisikho kodwa okwama-political rallies, ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke.
Iyincwadi ezicubungula ezenhlalakahle kazulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 selokho imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele kukhetho lwama-by-elections. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental bliss liphethe idlalaja lalo elisha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho obekumele yenziwe emarondera laseBhinga ngempelasonto. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Lokhu sekwenze ukuba abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, bahle bakhweze ngesiphangiphangi lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-High Court besithi imihlangano le ivunyelwe. Encwadini elotshelwe oncintisa esikhundleni sokufuna ukumela imarondela edayela ephalamende umnumzana Carson Mateu, amapholisa athi abe-CCC kakumelanga babuthane ngoba bephuze ukwazisa ngalo mhlangano kuselesikhathi. Amapholisa athi ukuphuza ukubatshela ngalo mhlangano kwephula iziqondiso zomthetho wokulondoloza ukuthula owe-Maintenance of Peace and Order Act, MOPA, wona olawula ukubuthana kwabantu. Ibandla le-CCC encwadini yalo belicele ukuba libhodabhode ngezimota phandle kwenkundla yerudaka khona okwalusiwa ngamapholisa. Umsekelo wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi abebandla lakhe balubhekise emarondela kungelani lokumiswa kwalo mhlangano.
Thina njenge-Citizens Coalition for Change kusasa siyabe sisemarondela indaba yethu isemadale lapho esihambise khona indaba yokuthi amapholisa ngeza kasiyalisa ukubana sibe le rally yethu ngenxa yokuthi into esemthethweni. Yebo, bengathi iphosa nemopa iyasiyalisa ukubana sibe lamakarali, kodwa ukuhlangana kwabantu siyahlangana njengoba bahlangana labanye abantu okwenzakalayo kumaphathi wonke atshiyeneyo.
Ugcizelele ekhuthaza amalunga ebandla lake ukuthi abuye ngobuningi emarondela.
So kusasa ngomgqibelo siyabe sisemarondela lapho esahlangana khona lezizukulwane zemarondela ukuze beze ukubana sibaphatheleni mayelana le ndaba-ke yama-by-elections.
Oncintisa kukhetho lwama-by-elections efisa ukumela iBhinga North edayela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasise ngokuncitshwa kwabo imvumo yokuqhuba umhlangano wokudinga usekelo kukhetho eBhinga.
Ngenxa yokudiscuss ama-elections last time basiyalisa njalo ukuthi singabile rally khathesi sebe siyalisa osokufana lokuthi ngamafitshane bathi bona ngabafuni thina njengebandla le-CCC ukuthi sikhampeni eBhinga North. Wathi uyayibhala incwadi khonapho khonapho zukuzuku waba ngomfonelayo wathi hayi sengicabanga ukuthi kungcono sibe le meeting lama-stakeholders. Kwasekubizwa-ke ama-CIO, kwasekubizwa u-DA, kwasekubizwa abezesa abayibo okuthiwa khona babele function kamnankakho. Sangena ku-meeting yakhona akula lutho olutshintshileyo, ubedlalisa nje isikhathi sethu sehambile ku meeting wafika wakhuluma khonoko akade ukukhulumile vele kusene into ekhanyayo yikuthi ibhinga North iZanu PF ifuna phansi phezulu
iCCC ithi ibandla leZanu PF lethusela ngobuningi babasekeli babo okulandelwe ngumnumzana Mabutho Moyo okunkokheli yabasha kubandla leli
uqamba amanga bethi amarala wa block e block alibandlela ukusayo asilazi isikhathi senesi but isikhathi sama campaigns and we are on the ground liyazibonela lapho esifisa khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani so bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze kulekela bodwa bengafaka izanu PF phakathi
lokhu ayisikho kokuqala amapolice ayisala ukupha imvumo yokuqhutshwa kwemihlangano yebandla LCCC ngeviki edluleyo umnumzana ezontshamisa uvinje ukuqhuba umhlangano wakhe egokhwe loba nje umthethandaba wehighcourt wawuncome ukuthi uqhubekele phambili usenziwa inkulungwane lenkulungwane zabantu zenelisa ukubuthana egokhwe loba nje amapholisa ayesethusela ukuthi bengalokothi ukuya emhlanganweni lowo ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumlondolozi ndlovu
incwadi yezicubungula ezenhlalakahle kazulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus lokhu imihlangano yamabandla ezombusazwe yaqalayo yokudinga usekelo lokuthi avotele ukukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 yonale inyanga kambimbitho uMavis Gama weStudio 7 uzethulela lolu daba
lokhu ngokunye kokuvezwe ngabangene umhlangano owenzelwe enkundleni yebulenjini oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI wokuhlaziya okwenzakala ngesimo seCOVID-19 ngemva kokuvunyelwa kwabamabandla ukuqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwama-by elections bekukhangelwa njalo udaba lokuthi kambe ukuqhutshwa kwale mihlangano yikho na okungabe kubangela uqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 elizweni nxa uqathaniswa ngaphambilini kokuqhutshwa kwale imihlangano yokukhankasa omunye walezingcwethi ophatheke emhlanganweni wenkundleni yebulenjini ngumnumzana Henry Khane osebenzisana loZulu kwezentuthuko.
The politicians, definitely they need to up the gear and take this seriously because if they want to keep their numbers up higher.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe kumele ikuzwisise lokho ma befuna ukuthi babe belokhu belamanani abalandeli babo aphezulu ngoba bengagcina belahlekelwa la yilabo balandeli abaseduze kwabo ngenxa yokwesaba nje ukubatshela ukuthi bagqoke lawo mamaski.
Unkosazana Patience Sibanda isiphathamandla seZDI yena ke ulandisa ngasebe kunanzelele lokhe amabandla ezombusazwe aqalayo imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Thina njengeZDI sithi emalangeni la adlulileyo besinanzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ubumemetheka and emavikini ona lawo njalo siyananzelela ukuthi yikho labade kusenziwa khona ama-political rallies nama-political parties ayehlukeneyo. Sibe sesisithi ayisikho kodwa okwenze ukuthi okwama-political rallies ayisikho kodwa okwenze ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umemetheke. Zikhona ezinye izinto ukuthi emabandleni ngapi ngapi lokurelaxwa kwama-COVID-19 containment measures.
Ngakho ke abenhlanganiso yakhe uMasibanda uthi bakhuthaza uhulumende ukuba angaze akuthatha lula lokho osekusenzakala.
So thina sithi ama-political rallies lawa engaqhubeka esenzwa kodwa ama-authorities lawa abemelane lakho benanzelele ukuthi abantu uma besiye kuma-rallies laphana bagqokile yini amamaski basanitizwa yini. So yikho thina lokho esikukhuthazayo ukuthi abantu benanzelele kukhona lokho ukuze umkhuhlane lo we-COVID-19 kungathi ukuthi usumemetheka ngenxa yani yama-political rallies.
Udaba oseluphakanyiswa yingcwethi lezi lokuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 lufakazwe languhulumende ngemva komhlangano wequla labaphathi ntambo i-cabinet owenziwa ngolwesibili maviki onke. Esethula okuvunyelenwe emhlanganweni we-cabinet, umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 Lanxa engasachongo ukuthi manyathelo bani azawathatha.
It is also reported that an increase in mobility and number of gatherings across the country.
Ama reports aveza ukuba ukwanda kokuhamba-hamba kwabantu osekukhona kanye lemibuthano elizwe lonke ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 sekubangele lokhu kuqonga kwenani.
Embikweni wabo abawukhipha nsuku zonke phezu kwesimo se-COVID-19 elizweni, abezempilakahle baveza ukuba kulomuntu oyedwa ofileyo phakathi kwabafika phose amakhulu amahlanu 499 abatholakale belegciwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo, njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe. Kubikwa kube labayisikhombisa 7 ababulewe yilo mkhuhlane ngolwesithathu phakathi kwabedlula kancane amakhulu ayisikhombisa 706 abatholakale belegciwane leli kulabo abahloliweyo. Babikwa sebefika phose inkulungwane ezinhlanu ezilengxenye 5408 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu iCOVID-19 yaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho womnyaka ka-2020. Phakathi kwabedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 241548 asebatholakala belegciwane leli, kwasila abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 231,012. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uhlangothi olubona ngezomvila kumanyana wamazwe omhlaba olwe United Nations Security Council lukanyelele ukuba lomhlangano ocelwe ngile Russia elithi uhulumende wekwele Ukraine ubelungisa izikhali ezilethefu ama-biological weapons. Abezindaba abe-Associated Press babika kubana elemelika lithi kungamanga ukukhulunywa ngele Russia elikhanya selifuna ukuvika ngezikhali lezi ngemva kokwehluleka ukugenqula umbuso wakwele Ukraine. Mongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine laye uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin ukhuluma ize ngoba isebona ibutho lakhe lisehlulwa. Ele Russia liqhubekela phambili libhomba indawo eziningi kwele Ukraine okugoqela isigodlo salelo lizwe iKyiv lamanye. Kubikwa kubuliwe abantu abedlula inkulungwane 1170 abase-Ukraine ngamasosha akwelela Russia edolobheni leMariupol. Iningi labo bangcwatshwe ethuneni linye i-mass grave. Kubikwa kulamakhulu lamakhulu abantu asebebulewe kwele Ukraine lokhu limpi iqhamuke ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babikwa sebebalekile bayaphiphela emazweni angomakhelwane agoqela ele Poland, Romania, Moldova lamanye. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine labo babikwa sebebalekile emazweni la. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Mgwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Inkulumo ezama-biological weapons kumbe izikhali lezana ezile poison ivele yizo inkulumo ezikhulunywa ngamazwe nxa efuna ukuthumba amanye amazwe. Siyazi ukuthi i-America baze babhombe i-Iraq babekhuluma ngokuthi kulezikhali ezama-biological weapons. Lokho nje ikuvala abantu amehlo nje ngoba siyazi nje ukuthi umhlaba jikelele uyakwazi ukuthi i-Russia ithembe khonokho sizemisele ukudiliza i-Ukraine. Bazadinga izizathu. Isizathu sokukhuluma ngama-biological weapons ukuthi bona bathi bafuna ukuthi bathi bona bengasebenzisa zona lezana izikhali zama-biological weapons. Sebeza ukuthi hatshi izikhali zibezivele zikhona e-Ukraine. Kudinga nje isizathu esokuthi basebenzise izikhali zakhona. Hatshi njengoba kade sebelisokwazi ukuthi ngamanga ukuthi akula zikhali ezinjalo kungakhanya vele kusetshenziswa izikhali ezebiological lezana i-Russia nje eqonda ukuthi ibhidlize i-Ukraine.
Baba Ngwenya, ubona zani okwenzakala kwele Ukraine kuyaphetha ngani?
Russia vele siyazi ukuthi nxa isiqonda ukuthumba ilizwe bakwenza eGeorgia, bakwenza eDonetsk, bakwenza eCrimea. inkinga nje ukuthi amazwe asentshonalanga gabala mvumo gabakazimisele ukuthi bavikele yona i-Ukraine. Lokhu kuyagcina nje vele njengolakho okwaba khona e-Crimea, ukuthi iRussia yagcina sithumbe i-Crimea bafake izigebenga zabo e-Lugansk le-Donetsk. Angiboni ukuthi kulenye indlela ezaphela ngakho. Ye, izitshengiso zikhona kodwa angiboni ukuthi zizasebenza, ngoba kwathesi vele uVladimir Putin umongameli weRussia uqonde khona ukuthi lahla thumbe iUkraine athathe uZelensky amenze sibotshwa iUkraine sisiba yiprovinsi yeRussia.
Umnumzana Rejoice Ngwenyaya yincwethi ecubungula izombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kwamabandla ezombusazwe ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwama-by-elections olwenziwa mhlaka 26 Mbimbitho lomnyaka. Ibandla leZANU-PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kweleBrithani lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika intethelo lezindaba yeStudio 7 u-Israel Jesus Banda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka yinkulumo kaLord John Oates ongomunye umgcinihlalo wekomithi yamalunga ephalamende eBrithani ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale le-House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBrithani e-Commonwealth, umnumzana Patrick Stopford, othi eleBrithani likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe, ngakuzeke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Jogarebi Pupurai, lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla leZANU-PF, uPupurai uthi akuna bufakazi okukhulunywa ngeleBrithani.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBrithani, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBrithani alithiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Tina asisabuswa iBrithani njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngonompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le inhlanganiso yezikliwe ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU-PF eBrithani umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizen for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBrithani.
iZANU-PF iyaziwa ngokubulala, iyaziwa ngokuhlukuluza, iyaziwa ngento zonke ezimbi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even le SADC iyakwazi ukuthi izalo izikhiwe izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lomkhono welizwe.
Abo manyano wemazwe akuzwekazi le-Europe awe-European Union EU. Ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU-PF namabhizimusi adlelana lebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikatyali lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti eleBritane lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezijezo zomnotho lezi lonyaka ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele esitudio 7 eLondon, igama lami nguJesus Banda.
Ngokwamanje othi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Uhulumende wakwele Melika uthi uhulumende kamnumzana Vladimir Putin wethula amanga aluhlaza tshoko ngokwenzakala kwele Ukraine lapho ibutho lakhe elibulala abantu mahlayana. UPutin kafuni ukuthi abantu bezwe iqiniso ngokwenziwa libutho lakhe kwele Ukraine. Elerussia lingakahlaseli ele Ukraine, uhulumende kaPutin wethula amanga emisakazweni ebulenjini bokuxhumana lezinye indawo ezethula imibiko esithi ufuna ukuhlasela abantu kwele Ukraine abasekela konke okubi okwenziwa ngamanazi abakhonza uHitler. Selokhu ibutho laqala ukuhlasela kwele Ukraine, eleRussia lizama ngamandla wonke ukutshela izizalwane zalo ukuba akulampi kwele Ukraine. Ibala elithi impi kalisasetshenziswa kweleRussia. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department, uthi uhulumende kaPutin uvimba iqiniso elethula imisakazo lamaphephandaba azimeleyo ukwenzela ukuthi abantu besekele okwenziwa ngeleRussia kwele Ukraine. Igweta elikhulu kwele Russia mhlaka 1 Mbimbitho latshela abahlela ukwethula kwemibiko ukuba bevimbe konke okwethula imisakazo ezimeleyo we-Echo Moscow Radio le-TV Dojande. Bavala konke okwethula imisakazo le ebulenjini be-intanethi lobokuxhumana. I-Russia Federation Council layo isanda kwethula umthetho omumethe izijeziso zalabo abethula lokho uhulumende athi amanga ngokwezikala kwele Ukraine. Uzatholakala esephula umthetho ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka elithumi lanhlanu, 15 years. UPrize uthi eleRussia selivimba njalo okwethulwa enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter, Facebook leInstagram kanye lezinye. Uthi konke lokhu kwenzelwa ukuba abantu balalele umsakazo kahulumende kuphela ngokwenzakala kwele Ukraine lapho libulala khona abantu mahlayana. UPrize uthi abantu bakwele Russia kabayifuni impi le eyaqalwa nguPutin. Ngakho-ke uthi balelungelo lokuzwa iqiniso ngokwenzakala kwele Ukraine. Uthi kumele abantu bakwele Russia batshelwe iqiniso ngokubulawa kwabantu mahlayana kwele Ukraine, hathi amanga ethulwa nguhulumende kaPutin. UPrize uthi uPutin kumele amise impi le ngokususa ibutho lakhe kwele Ukraine. Uthi kumele ahloniphe ilungelo loluntu ngoba abantu bathwele nzima ngokwenzakala kulelo lizwe.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Uhlelo Woza Friday namhla sikhamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi Ezabo Bonke Parental Bliss, liphethe idlaladela lo elisha. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo nje, kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka, kwenzenjani?
Adubekela wena ngomama laba banoringa.
Lidlala telaleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma bangisifonela, abanye bangitshela ngibangiqinisa lapho bangiqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikhombisa ezigoqela ethi Sathane ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844-383835. Ngiyase South Africa. Uma wabubonana inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook. La kuInstagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubhiye lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke. Nako uma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshela waphamashi.
Asisapoteneni, isiqhubekeleni phambili, umculo siwushaye. Lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli. Ungasapoti ukuthi hayi wena ngoba ubani ngamazi se uyazwakala lapha nalapho usapote ukuthi yilokhu njani. Udlala ingoma uze isikhathi sokumamela ingoma mawuthe wayithola. Udlala ingoma uyimamele. Nawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphekwa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing ngale.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Amapolisa weZimbabwe Republic Police ayalele ukupha imvumo ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change lokuqhuba imihlangano yalo yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ingxoxo ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi sezinanzelele ukuqonga kwenani labatholakala bele-coronavirus. Selokhu imihlangano yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections yaqalayo. Kuhlelo woza Friday namhla besihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke Parental Bliss liphethe idlalade lalo elitsha. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umPraxitus Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukile.